Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamgela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 1 Hlolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-TCCC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo kodwa inkinga kusikhundla sikanobhala jikelele.
Loko ka-2019 kuqalise nje kuyona le viki abe singakwazi sonke. Kuqalise khona apha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use-resigning. Yikho lapho abasadalale sebekhuluma ngakho and thina siyi-interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngayo.
Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo ngesikhathi kulokuxokozela kubandla le-TCCC kulandela ukususa ukusuka komkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Amanye amagqwetha athi kavumelani lo mtshitshisi omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo yena othi inkohlakalo etholakala emthethwandaba ayiphathi abatshitshisi kuphela kodwa ithinta la magqwetha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-TCCC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele esathathwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ongasafuni ukudedela emuva. Leli bandla belilomhlangano eHarare izolo ebusuku lapho akade kukhangelelwe ukukhethwa umkhokheli. Inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 evalisa abo umnumzana Walshman Ncube, Thendai Biti, Charlton Wende, labanye ibikhona emhlanganweni lo. Kodwa abakhona abanye abagoqela ababe yizikhulumeli zebandla umnumzana Promise Mkhwananzi, Gifto Stalo Siziba, labanye ababikwa besithi bazancenga umnumzana Chamisa ukuthi aphenduke ukuzokhokhela leli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Uwende nxa ukhangela kumbukhumbula ukuthi sisiya ku Congress yeGweru, uwende nguye wayevele ekhethwe ukuba ngu-SG. Yikho ke nxa kulandelwa naleyo inarrative uwende nguye u-SG. Kodwa nxa usulandela eyethu le inarrative we lapho we appointed uChabangu. UChabangu was not appointed kuGweru Ilokuzen program. UChabangu wa appointwa after sesile dispute yama sise sibe ngama double candidate lapho singazwanananga khona ngento yebereka mwana laye wazichola ukuthi vele kwahlupa into yebereka mwana. Uyakhumbula lapho uChabangu waqalisela ukujinga enomination day ethi ukuthi kakuhambanga kuhle, yikho ke ubu secretary general bukaChabangu ubuqalisa khona. Hayi uwende nxa esethatha isikhundla sakhe njengenarration yeGweru uyabe qondile sibili, yikho sonke sikuyazayo wonke umuntu we alliance uyakwazi lokho, labo wonke abakhula bami bayakwazi lokho. So uyabe qondile sibili ethatha isikhundla sakhe ngaleyo ndlela.
Manje lina lithini ngalolu daba?
Mina kangikwazi ukuthi kathi laba bantu balahleka ngapi kumbe ngokuhlakanipha kwabo kumbe ngokuthutha babo. UChabangu ezeqalisa uyakhumbule interviewa ngu-Ezra Chisa wayengakabi ngu-Secretary General. Ngemva kokuthi singasazwanananga wa-appointwa yithi i-executive elami odingilizwe Chuma osiso yiwe kuhambisa constitution eParliament. Lokho kuka 2019 kuqalise nje kuyona le viki abe singakwazi sonke. Kuqaliswe khona apha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use resignile. Yikho lapha abasadalalisi bekhuluma ngakho ende thina siyi interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Uchaba nguye ngabe kwazi eyedwa athi thina sikhona phakathi kwabo. Nga yena kuthi uthi wayengena imhlangano wempili lapho okuzaba lohlupho khona ngoba thina ku executive yethu uzikhulumela nje into yakhe yedwa nje. Unless nxawe ngoba labantu bona laba sesebenza labo ngabantu be PDP uyabona executive ye PDP lena esakhohlwa ngayo labanye laba abaku MDC ye Green eyayikhokhelwa ngubaba Ncube manje nxa sebenjalo abantu yabona ukuthi kasisegodi naphakathi lapho ende lokukhuluma labo abasi consult ukuthi sithini thina sikliye from the day esabeka khona uChaba ngoba ngu secretary general yiyo impe singayilwa lokho okunye kuhlanganisa lokho lalokho hayi sikugwani sithi.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabasebenza lomnumzana sengezochaba ngu obezithi nguye onobhala jikelele webandla le Triple C. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo kulokuxokozela ebandleni le-Triple C. Iziphathamandla zebandla lezanu PF uMnumzana Kembo Moadi lo Mike Bima ziyabhodabhoda elizweni zikhankasela amalunga aleli bandla azancintisa kulolu khetho oluzaqhutshwa ePhelandaba Chabalala, Mkoba North, Chegutu West, Zimba East, Lseke, leGoromonzi South. Ukhetho lolu lulandela ukuxotshiswa kwamalunga ePhalamende awebandla le-Triple C ebelikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezochabangu oqhubeke wawavimbela emthethwandaba ukuba ancintise engaphansi kwe-Citizens Coalition for Change. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lonkosazana Nomvula Mguni okhankasela ozancintisa ePhelandaba Chabalala koBulawayo unkosazana Mo Blessing Tembo owebandla le-Triple C elisekela umnumzana Sengezochabangu.
Hayi abantu basamukela kuhle singena siphethe ama-flyers abanye basise ukubona i-candidate siyibize layo ibuye ihlangane balaya bakwanta ngoba angaze akabone wonke umuntu kodwa lapha khona la uyahamba akhulume labantu.
Kungani likhethe i-door to door alibi le mhlangano ekubuthanisa abantu phandle?
I-door to door i-one-on-one is normally the best ngoba likhuluma labantu libakhangela ube libone. Ukubuthanisa abantu kaningi isikhathi yabuthanisa abantu abahamba ngabazijikela kule msebenzi.
Sabona umnumzana Chabangu sungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Tembo yena la esohlangana yini labantu wakhuluma layo njalo uyahamba emhlanganweni lapho okucujungulwa udaba lwemkhankaso labanye abazancintisa ePhelandaba
Chabalala. Not all the time, Joe, I know the good amount of cases are manning ganga. But it is a receiving ground. So, when I saw you, what you saw, and Joe, that is the time to be in one room with the Nama candidate, I think he forgot to come by. And Tamani, the hour about the Koduda, when you can become a case with him, and Bofita, the Sabo Pisana, and Konanga. So, I think he forgot to be the Wuhan.
Kodwa kukhanya kuyalunga yini?
Hayi kukhanya kuyalunga. Singazi njalo phela anti umele sicale sibone sokuphumile ebezini amaphepha khona nje ephumile.
Bayalamukela yini abantu lapho ezindlini njengoba sibona ukuthi kulabanye abamsolayo umnumzana Chabanga?
Hayi abantu bingabakhathela bayezwisisa. Of course one or two angithi ithi umuntu omndeni omnye ulethwethi yakhe. So one or two labo balombono sokuthi and it's accepted because democracy avumele ukuthi umuntu akhethe akufunayo. But generally hayi besingala problem.
Kodwa kukhanya kuyathembisa yini?
Hayi.
Ukuthi
hayi kukhanya
kuyanqoba.
Kukhanya kuyathembisa. Hayi ngasibhoda kukhanya kuyathembisa. Ukuthi njani siyazi i-by-election usually abantu abaphumi kakhulu. ezongali vota apathi abantu asiyonto abayigijimela kangako kodwa nje hhayi abalutshwa nabo nabo esibacelayo esibona ngani bazofuna.
Sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF kuwona lo msakazo yena othi usele nhlelo zokuthuthukisa iphela ndaba chabalala lokhu kumchiya ngaphi unkosazana Thembo?
Asikwazi phela ngoba uke waba ngu-MP before angithi asazi ukuthi khathesi umehluko wakho naye wuphi ngoba imsebenzi ka-MP uvele wona asowokudevelopha phela imsebenzi ka-MP ngoya kwenza imithetho that are conducive ukuthi kube le-development which everyone is aware of and every MP can do it. Nokurepresent abantu which I don't think ukuthi kumele ube kubandla le-ZANU-PF ukuthi urepresent abantu bakho njalo lokuthi kune-oversight ukuthi ukhangeke ama-ministers asebenza njani ama-budget asebenza kuhle yini msebenzi abo-MP embona ngazani wonke u-MP angakukwanisa i-government ukuthi yenze i-development I think ile choice whether iyafuna kumbe ayifuni ngokubona kwani i-government iyazekelela ukwenza ama-development maybe because of economy but it has nothing to do with whether ngu-Chuma kumbe ngubani.
Kwezinye izigaba zelizwe-ke bakhona abazancintisa?
Hayi mina think umuntu engiwazi kakhulu ngumuntu ofeka umele iqhwekhwe ngani ngibona ngani lowo nguye ebengikhulumisana laye la yayeukhanya ebhizi ngokukhankasa sile lethemba lokuthi angawini. I think the chair kulokhu gift konjani laye hhayi ngibona ngani ungayisebenze kuhle angakwanisa kodwa hayi bengingakaxophi laye.
Lo ngunkosazana Nomvula Mguni okhankasela uzancintisa ephelandaba chabalala kobulawayo unkosazana Mo Blessing Thembo owebandla le-CCC elisekela umnumzana Sengezo Chabangu. I-Studio 7 isanda kuxoxa lo mnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF ozancintisana lo nkosazana Thembo.
Ukhuleze khona ukubana laba yabona mina ngumuntu vele osheke wasebenza edaleni lephalamende ngingena ngo-2015 ngaphi ngo-2018 ngiphakathi kwabana kuningi engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sephelanda wampopoma ngakho-ke sicela abantu layi ngilani-ke libeshele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ubana usebenza uyakwazi njalo uzimisele ubana asebenzele uzulu so sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections siyenze into epheleleyo lapha kobulawayo violation ingu-one constituency kuphela iphela labashabalala amanye ama-elections awama-m p akwezinye indawo.
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini
noma ekhona mina bembona ngani unqoba besizanqoba ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bekhala ngokuthi amanzi awekho njengoba likwazi ubana ukansel wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthi nakuhlala 120 hours namanzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phushe mhlawumbe kabili kuphela so mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezwisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigeba imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engingakaluyi abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebile mibili emgodi esengigebile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana lohulumende angilwi laye ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu sekuqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sinje angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into enhle kangaka esiyenzayo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphelandaba chabalala edale lephalamende ekubandla lezanu PF. Asenelisanga ukukhuluma lomunye ozancintisa kule ndawo umnumzana Yona Abraham Komo owebandla le-Democratic Opposition Party. Amanye amagqwetha athi kavumelani lomtshutshiso omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo yena othi inkohlakalo etholakala emthethwandaba ayiphathi abatshutshisi kuphela kodwa ayithinta lamagqwetha. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index oluveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ngemisebenzi yokungethembeki emhlabeni jikelele ngolwesibili, uJustice Mathanda Moyo uthe njengabanye abatshutshisi akhona lawo amagqwetha akhohlakeleyo enza kube nzima ukuthi uhulumende alwisane lokungethembeki elizweni i-corruption. Wengeze wathi njengogatsha lokutshutshiswa kwamacala bazasebenza nzima lonyaka beqede lenkohlakalo yokungenela okwabezombusazwe ekuthethweni kwamacala. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe legqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Ithela ngelibandikweyo nxa kungakho ngokuthi sisigeneralize kuzaba nzima ukuthi sivumela indawo ngoba i-perception ingaba yilokho futhi i-reality ilokho yani. Ungathi emakhosi kulesi khathini ungathiukuthi kumopha abantu abanjani and successful i-prosecuted scam awutshongo i-general saying ewukuthi i-heritage platform yokuthi ngithi i-corruption ima-institution zona la wodwa. So generally i-perception yokuthi kune-corruption ezimbabwe kune-corruption mhlaba wonke ezijikelele kodwa ngasikhulumeni abantu sebebani.
Kodwa lina njengamagqwetha baba Sithole liyake lihlangane lakho yini ukukhohlakala mhlawumbe kwabatshutshisi amapholisa kumbe lezinye izisebenzi zikahulumende ekuqhubeni umsebenzi wenu?
Hayi mina cha mina ngingisho nje abantu okuyabe kuthiwa benze i-corruption ngingadefended successfully ngoba kuya kungela kufana. So angingahlangani lakho okudirectly involved in kodwa sengisitsho ngingathi ukuthi akwenzakali but into engizama uyitsho ukuthi nxa kungela bufakazi obucacileyo njengoba ngisitsho ukuthi ngeyindikho ndabantu sakhesheni nxa kungela bufakazi obucacileyo futhi urimen an allegation but that allegation kithi kufuze iprove beyond reasonable doubt then uzoyetho ukuthi hayi uzibani is really corrupt ngoba sengajwela ngecala.
I-Transparency International ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe akhohlakeleyo kakhulu emhlabeni jikelele. Ungathini ngalokho?
Ungakwazi ukuthi basebenzise i-threshold. So ngiyavumelana nabo kumbe ngiyale ngingase betsho njalo. Ngenxa yokuthi i-threshold abayisebenzisayo kumbe i-information that they are basing on iyabanyazi. Ngakho-ke ngakuthiya kunjengoba kunjalo. Not ukuthi abantu sebadlala amacala kumbe bazaba.
Kukhona yini lapho ongaxwayisa khona obona uhulumende esilela ngemizamo yokulwisana lenkohlakalo?
Into engingayitsho nje ukuthi abantu laba bahlala bekhala ngokuthi ama-payments aba mancane. Abantu laba bahlala kunegotiatwa nje ama-salaries yonke indawo. Ama-working conditions bahlala bekhuluma ngawo yonke indawo. Into zonezenza ukuthi umuntu athune cabanga ngemize. So as long as konokhala kuyinto kungakakhendo bahlala sikhuluma ngento yena lezi but umuntu ozitholela into zakhe ngenzeka nje efaneleyo konke nje kusebenzeka kuhle e-proud ukuthi ungumuntu kahulumende uyaukuthi athenge imoto athenge indlu. I mean I don't think ukuthi kungaba lokukhonona okunjalo. So if we're going to work on that front I think singaphumelela.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7 SARR. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumela nge-WhatsApp.
Njani Studio 7, njani Studio 7? Ya, siyezwa sibindaba yekholera le kodwa sicela ama-toilet lawa abhadalisa e-town lawa. Ebhadalisa la e-town uyabhadala sibili imali yakho nge-10 rand. Kodwa lapho wakunika i-tissue encane, i-tissue okuncane okuncane vele okuyi-tissue kwangikhona okuthi la uyazibuza ukuthi i-tissue yalela nxa ungena ngayo e-toilet uyayenzani ngayo i-tissue yangikhona. Sicela ukuthi bezame sibili amaplane sibili wona laba abantu abasibhadalisayo ama-toilet e-town. Bezame sibukuthi nxa benika abantu ama-tissue bezame ukungezelela ama-tissue akhona ebe makhulu. Asifuni ukuba le-cholera thina, asifuni ukuba le-cholera namathemba abo sesikhathi abengcolile. So siyacela sibili i-council ye-Bulawayo ingasebenzi kakhulu ukukhangela ama-vendor abadinga imali abakhaya ikhangele konke labo bona lawa abantu bona laba abama-toilet labo ukuthi ama-toilet wakhona baphatha njani abantu bekhangele ama-tissue angikhona la abathandululayo ukuthi bathandululayo benika abantu okunganani okuzipuntshana okuncane. So siyacela sibili bezame ubungcono bakho, siyacela sibili.
Salibona Studio 7. Hayi siyazisa izindaba ezenzakalayo ezabochabavu labo lakho konke okwenzakalayo kodwa hayi khona lapho kuzophelela khona. Hayi kuyabonisa ukuthi
abaphathi bakachaba ngobani bathiwa uChamisa waresayina wakhala umtswango uzibuza ukuthi kahle into zakhona kuhamba kanjani umtswango uhlutshwa yini ngokuresayina kwachamisa eze phume ebhubhudla amagwebu
Studio 7 njani ngithi ngempawule kancane noma ama-record ethe engalalelwa hhayi uyabona kwachamisa kwasani konke nje isithupha zegwayini bekunangagwa into eyiwane umalume lo mzulu abantu abadla konke so vele ipolitiki ma ungayinanzeleli ipolitiki ayifuni umuntu olenhliziyo encane njeochamisa ngoba le nhliziyo encane ikhanda liyadubuka kasaye kuthiwa yi-politics yabona so thina into esiyifunayo lutshintsho idfefe
Studio 7 linjani badala thina siyaphila yabona into ezenziwe ezimbabwe lezi ezabochaba ngombukeng nabanye nje abangani babo into zamanyala kuphela amanyala nyala into zamanyala sibili laba yibo ababona ukuthi bafuna ukuthi abantu bezimbabwe behlale behlupheka straight especially abantu bemandebele behlale behlupheka futhi ngendlela abenza ngayo bekhuluma amanga and into yabo mnanga kwale yamanga siyabangena sibili zabangena imkhuhlane yezana ngoba vele bathatha idoti amatixi ezanini khona bezodilight i-triple C labantu vele bahamanyala ngokwabo bona bonke bahamanyala sibili ochaba yonke into leyo uthola begconana lo Chamisa uright kakhulu uyacabanga ucabangela abantu bezimbabwe uchaba ngucabangela isikhwama sakhe labangane bakhe baye bacanti thi abantu bezimbabwe siphile njani so sizama ukulwisa ilizwe kungaba izinto zamanyala kuphela abazama ukuyekela amanyala abo laba abayenza ilizwe asidabuli ngasibona lokho besenza amanyala lwani uchaba ngangikhona lo isiphukuphuku sendoda lesiyana akula muntu ongaholwa nguyena lwani umuntu ubaba lwane lesa isiphukuphuku sokugcina isiphukuphukuphukuphuku thanda imali kakhulu ngiyabonga ukukhuluma ngosibani
Studio 7 mbingelele emsakazweni kubalaleli lami basakazi iphilani lami saphilile ngilana ePretoria endaweni yaseSouth Africa dala kanti ke ekhaya ngisuke eCholocho lokhuluma ke ngulungisani yabonga iSpeedo 7 ukwamukela kanti ke imiba lokudana kakhulu manje emanzi manje tha iZimbabwe iyikhokhela phambili ngenkohlakalo kuyayangisekela kuya kuyayangise ukuthi ngaphela abaphathi babezinu kwamakhwapha yangikela okokunye kuyayangisa lokhuya kuyayangisa kakhulu kathi siye sibonge futhi manje sebe basikhiphela ujob sikhala entilongweni lokhuyana kuyasijabulisa singabalandeli siyabonga ma indoda iphume iphila iyabonga kakhulu
livuka njani kwistudio 7 kwangapho wonke amagumbi omhlaba lapho ngesikhalazoko engarapi besicela ukuthi kubuyise evula ama-branches konke kubo wonke yonke indawo konke kumbe umathelweni lapha ngizazenibazwiki labantubacontribute about umthokazi ulentshumayelo enhle ngamandebele ulentshumayelo enhle ngamathelelenene ulentshumayelo enhle ngabomiglezi konke ngoba silokhu simzwela kakhulu kumathelweni south kati ngapha-ke yakusiyafisa ukuthi ihlanyeleke ibekwazi abantu babekwazi ukuthi ngubeni konke ngapha esinambiyeni babekwazi amadonga ngalibhinga babekwazi lokhu besasisikuphela so please esifuna inhlangatho zakithi lapha umathelelenene amaphathi akithi ama-rp ukuthi babuye umqondisi wazevula konke ngapha ama-branches abo sibamelele sibe ngamehlwa bomo siyafuna siyayikhalela ukuthi buye izepreacher igospel yayo ngiyabonga
Studio 7 hhayi le into kamnangagwa leyo ilizwe leli ladalwa uNkulunkulu walidalela wonke umuntu ayisilo lizwe leli lakomnangagwa kumele zanuphiwe uzifakile esihlalweni asimfakanga thina akaphuma ahambe kibe eZambia ngiyabonga okhulumayo ngondaba zitshekile lapha eseGwanda North
zobohla manyosi ehe nangizoke Chabang into boyifuna ikhokheli ke sibone 3PC ukuthi kusiyafika lo 2028 okhuluma ngayo ukuthi kulungisa ukuthi iphathi i-3PC ukuthi ke hafa ngo-2028 leyo uyabe kuphi sifuna ukubona yinto abayifuna into kuba yinkokheli nangoko ukuthiyela uSamisa akabanganga msindo wena ngiyakubona i-advantage yakho nje oyithathayo ukuthi uChamisa ongumuntu olenhliziyo elungileyo yikho uhlala ngazo zonke isipitshi sakho uthi wena kahambe ejumayele ethethi mekela right uyazi into oyenzayo wena ke uyayazi into oyenzayo sibonise ke nanso ke TBC yonke isingeyakho sokubona ukuthi kusafika ku-2028 iyabe imikuphi iyabe sasekhona na nanso ke imvuyo ngolinda nanso ke Chabango nanso ke nanso ke okhulumayo lapha ngufoka Phiri phansi khona leblamp naphansi untaba Maldikwe
Studio 7 basakaza abahle abaneqiniso hawu sesibonga ke ubaba uJob Sikhala sezewabamkhulula entolongweni kusho ukuthi Studio 7 idlale irole enkulu ngokunikeza imbono yabantu kuzwakela abantu bakhulume kwezwakala kuthi umuntu angakafele ejele ngalacala abanike abantu abanamacala bangaphandle babhizile ukubenza amacala kodwa umuntu unecala esetshele siyabonga kakhulu Studio 7 sibonga kakhulu ke danko
Studio 7 uma thintitha lo khulumayo ngibonga ihlelo zenu belesiphakela zona since selithinta ikhasi siya kwelinye ikhasi ngibonga futhi lo Sikhala sephumile ejele sokathi ngaqala ikhasi elisha futhi naye impilo entsha le family nathi sikhona sizomsupporta sizokusupporta Sikhala akukho okunye singakwenza nathi isizalwa sasezimbabwe siyakuthanda noma isithi izalwa sasezimbabwe siyakuthanda zonke siyakhetha uhlangothi ngikhuluma lomlobo sikhuluma futhi ngendaba kamnumzane uChamisa wonke umuntu ulelungelo lokwenza yini oyifilayo ukuthi i-right for yena engafili ukuthi for abantu bona bathini so hayi mina ngokwami ngingumathintitha angiboni inkinga ukuthi uChamisa ulelungelo njengabo kabantu ngiyabonga ngingumathintitha Studio 7 bye.
Lawo benguma ngamazi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika owayengumongameli uMnumzana Donald Trump ubika wasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi amahlanu 50 million ukuzifikela kumacala ambalwa awetheswayo ngomnyaka odluleyo. Amaphephandaba eMelika athi imali le ilakho ukuba nengi ngokuphindiweyo ngoba uTrump uyaziwa ngokungabhadali amagqwetha. Ukuhlaziya amathuba kamnumzana Trump awokunqoba kukhetho sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa kuyikuthi ikukhangela lokho baba ukuthi uzanqoba yini uTrump kukhetho ngabula muntu ongakwazi lokho ngoba ungakhangela ama-elections ka-2016 babe ngathi basplitile sibili okungathi kuphose kulingane wasekusithi ke laba abayi-swing vote ikakhulu laba bamnyama basebe chaphisa uBiden bamchaphisa bamenza upresident ngaleso sikhathi okwakhathesi ngangiboni kulabantu abamnyama ama-blacks angathi asekela uTrump so kungathi bathule okungathi abazwakali kumbe bazasekela uBiden kumbe bazathula bahlale ngemakhaya kodwa ke nxaso kuyikuthi ikuchayana sibili okuqondana uBiden loTrump ngangimboni uTrump ephumelela ngoba kulezinto eziningi ezingenza ukuthi abantu bangamthandeli zona lanxa ethandwa ngama-Republicans kuphela. Lama votes esiwabonayo akhangelane lama-Republicans laba abazithi ngama-hardcore Republicans kumbe ama-conservative Republicans yiwo laba abavotela uTrump kathesi.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba?
Baba kande ngokubona kwami okwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngokwawo mlanxa ngiwakhangele ngiwabona eyilokhu ngesilungu okuthiwa ba-confused abayazi into abayifunayo abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngapi babe yini ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebe winile ukuthi bathathe House of Representatives. Bese besithi bayiparty behluleke sibe kwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona kodwa ukuthi bafake lo zabakhokhela ukuba yi-House of Representative leader. Khonoko kodwa nje kuhle kutshengise nje ukuthi hayi ama-Republicans angokunye okuyi.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungulayezo mbusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khona ngapha eMelika. Silu agqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.